Ikhisimusi lusuku lapho amakholwa athakazelela khona ukuzalwa kwenkosi uJesu, kodwa njalo lusuku lapho izimuli ezihlangana khona ndawonye kwesinye isikhathi, lusuku olulodwa eminyakeni la okwenzakala khona lokhu. Ontanga labo bayaqakathekisa lesi sikhathi, lanxa ukuthakazelela leli langa kungafani. Inkosazana Tumelo Mkandla uthi yena lolusuku lusuku lokuhlangana lezihlobo ezinye, ezinye ziyabe zivela endaweni ezikhatshana.
Mina for Christmas ngayizayithi ngivela sechurch sesahlangana emini njengemuli sishe ama-challenge esasesedurin the year sishe konke okuhle uNkulunkulu asenzele khona and then siyakhanya nje njengefemily sithi together ngoba abanye baye bayaphila nakudala yikho lapho kuya khona izinsipha konke konke so ya yikho lasiyaka ukuthi together emini.
Umnumzana Nkosi Yalinda Chili uthi bona bazahlangana labanye ngokuziphatha njengabontanga belungiselela ukuba ngabadala bakusasa.
Thina njengamajida sesidecide ukuthi nje sishayele ibrai. Yes, abadala bakhona but nje siphonge ukuthi mana sifike sivakatshele abanye abantu, siphonge ukuthi fahlafahla sishayele iminyama, sishayele ama-drink, you know, have that fun njengama-youth as ama-elders akusasa and in a very responsible manner njengabantu abakankulunkulu echurchi. So kumele lathi nje we just give that example ebantwini ukuthi no, thina njengama-youth we can be a responsible group, sizenzele nje ongamaphathi wethu which is okay.
UMakhosini Ndlovu yena uthi lumnyaka obumnandi loba nje kukhona okunye okungahambanga kuhle, kodwa konke abaza kwenza bakwenza bebambene njengezihlobo. Umnumzana Ndlovu uthi okuqakathekileyo ukuthi lumnyaka bawuphethe bengabaphilayo.
Well, umnyaka lo 2018 obumnandi ndijana, but of course kukhona okuncane zokukhuleke bekwenzakele. Okuqakathekileyo ukuthi siwuphuthe siphilile, sesiyawuphusha siphilile. Ngakho sesicabanga sokuthi nxa sisiyangena u-2019 siyawungena njani. Of course siyawungena sikuNkulunkulu, but okuqakathekile kakhulu ukuthi siyawungena siphila sijabulile. So sesimelele nje ukuthi senze into zonke sikahle labangane lezihlobo, sijabula sihambene sonke kawani.
Umnumzana Somandla Malunga uthi yena kukhona okunye ayekubhale phansi akufezayo loba nje kukhona okunye angakufezanga.
Mina umnyaka lo according to my plans guys ngizawuqeda mjolo lo yonke into yakwinhlwembe. Ngiyazi ukuthi hayi kukhona okuy 1 or 2 ebengikubhale phansi ngihle ku-achieve, but I know that hayi kuningi ku-achievile. So according to my plans umnyaka lo hayi ngizawuqeda kahle ngingene njalo u-2019 ngigijima ngepesi yami le vela ngi-slow down ngcono ngi-increase ngihambe ngishaye phansi vela.
Intsha eningi itshengisele ukuqakatheka kwemuli ngalesi sikhathi njalo ithakazelela leli thuba lekhisimusi. Izihlobo ezivela endaweni ezehlukeneyo lazo zihlangene njalo zichitha leli thuba ndawonye kusiyafika eminyakeni omutsha. Ukuba lenhlelo zomnyaka ozayo ngenye yezinto intsha ezikhuthazana ngayo kulungiselelwa isikhathi esizayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.